sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lamukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi lidaniswa yikuqonga kwentengo yesinkwa kanye lamafutha ephethulo aseqalisile njalo ukusilela ngiyona iholo lezisebenzi lingakhwelanga.
No, abantu bale kudana kakhulu le kwela kwesinkwa. So kujayelekile phela lapho ezimba ukuthi uyavuka izinto zezinkile. So sometimes kuyazakala vele ukuthi anything can happen.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kulamalunga ebandla lawo ahlukuluzwa ngamalunga ebutho kulandela ukutshengisela kwabantu ngenyanga edluleyo, njalo bakhuthaza ukuthi izehlakalo ezinye zibikwe emapholiseni.
Kulanto esiyenzakele eZimbabwe 1980 kuzofika namhlanje esingayithi nasale kugrawundi. Kuthola ukuthi kambe i-12 to 13 people abafileyo ingakhompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala. Kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe ngurhulumente.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Iningi lithi lidaniswa yikuqonga kwentengo yesinkwa isuka ku-$1.40 isiya ku-$2.50 ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhwezwanga. Amafutha ezimota okuhambisa wephethulo lawo abikwa iseqalisile ukusilela. Ukansila Tinevimbo Maphosa wesizinda lichabalala kobulawayo uthi impilo isilukhuni ebantwini.
No, abantu bale kudana kakhulu le kukwela kwesinkwa. Bathi bona abasayenelisi ukuthi bakwanise ukuthenga isinkwa. Sebephila nje ngeswala 1 meal per day. Abajabulanga ngentengo le ekhona kathesi yesinkwa. So kujayelekile phela lapho ezimba ukuthi uyavuka izinto zezinkile. So sometimes kuyazakala vele ukuthi anything can happen. So abanye bamangalile, abanye badavele kuyafanana, yawazi lokho ukuthi anything can happen. Ya, amanye amagaraji katholakali sibili, but amanye amagaraji ayatholakali. But kodwa indaba ekhona ukuthi ayadura phela anti u-president u-izi u-announcile siya emazweni ukuthi hayi intengo yemafutha sekhwelile. So kunzima kathesi, abantu bayakhala kakhulu ukuthi heyi asiwazi ukuthi le nto ingaqina sifaka ngaphi sibili njengabantu beZimbabwe.
Kwagqekezwa ezitolo ngesikhathi abantu betshengisela.
Hayi, amanye ama-shops siyavula bayadingisa sibili, but amanye awakavulwa. Kodwa ngibona ngani amaningi sevulile, abantu sebethenga, abasayi edorobheni beyothenga edorobheni.
Lowo ngukansila Tinevimbo Maphosa wesizinda lichabalala kobulawayo. Ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wazisa amanye amazwe ikakhulu kuzwekazi le-Afrika ukuthi amabandla aphikisayo lamalunga e-G40 azama ukumgenqula embusweni, abanye bathi uchuku lwamasotsha lamapholisa ebantwini lulokhu luqhubeka. Sokuphume njalo omunye umfanekiso kamabonakude otshengisa amasotsha elalisa phansi abesifazana, abanye abathwele abantwana ebatshaya ezinqeni, njalo labanye abesilisa bekhasa ngamadolo. Kodwa ukuthi umfanekiso lo ngeqiniso kumbe hatshi asikubonanga. Ukuze sicubungule ukuthi kambe amanye amazwe azamlalela na umongameli Mnangagwa, Sixoxela umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Kulezi insuku kunento elula ukuthatha imibiko. Oyabo ukubona emafonini akuvamisanga ukuthi kube ngamanga, kuba yiqiniso njengoba linjalo. So lokho akwenzayo nakukhulumayo yikuzama nje ukuthi avikele iso lakhe. Abantu bayachaywa ngamasosha, ngamapolisa, abantu bayaboshwa, abantu bayabulawa, konke lokho kusobala. Angeke nje azakufihle umnankakho. Amazwe omhlaba siyawezwa ayakhuluma, futhi akukhulumayo kuliqiniso.
Abanye bayehluleka ukuthi bayebika emapholiseni, lalaba besifazana okuthiwa badlwenguliwe, labo kuyafana. Nxa kuyukuthi lokhu abantu bafuna ukukusa emthethweni, lokhu kuzayenzakala njani kungelabo ufakazi?
Ungareporta i-rapist kweyinye futhi i-rapist, angeyokwenzeke lutho lokho. Abantu beZimbabwe basawathemba amakhothi, namakhothi ezano-PF, namakhothi abawakontrolayo, amajaji akontrola ngama-remote. Ngoba bonke lamajaji amakhulu kufanele ukuthi ngabe ayasiza, siyakwazi ukuthi bazuza bangama-beneficiaries amapulazi ini nani. Akunanto ke abangayisebenzela abantu ngaphandle kokuthi basebenzele izano-PF.
Uthi abasola uchuku lwamasosha lamapholisa ekhaya zinhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu.
Usekelo okufanele ukuthi sikhulumele phezu kwalo yikuthi ngabe usekelo oluza nezithelo ezokuthi ezomnotho ziphakame, kwakheke amathuba omsebenzi, kube khona imali ebantwini. Kodwa ngoba singakuboni konke lokho kusenzeka, ukusho ukuthi nakhona yonke limzama izamayo umnankagwa iyabonakala ukuthi ayindawo. Kuya kube vele ngabantu abazimeleyo, ngoba phela baye bengancengi lutho ku-government lo oyabe khona, ababa nelizwi elibalikhulu ukudlula kakhulukazi nama-government amanye. Ama-government ase-Africa awanawo umlando omuhle ekulweni izinto ezifana nalezi. Ama-government esiwabona ephakama ekhuluma ngelizwi elilodwa nenhlangano ezizimeleyo phakathi kwelizwe laseZimbabwe namazwe ase-Europe namazwe ase-America. Kodwa-ke angeke ngisho futhi ukuthi-ke kusihlabe umxhwele mhlawumbe singabantu baseZimbabwe lapho i-EFF ekade ilontsha khona i-election manifesto yabo. Kunezinto abazikhulumile lapha ezisinikeza ithemba lokuthi kumazwe angomakhelwane sina bangane kuzo inhlangano lezi ezingayisizo ezibusayo, ababonayo ukuthi kufanele kube khona okungenziwa, kufanele kube khona ushintsho. Simo sabo nabo bayasibona, bayasiphakamisa futhi emhlabeni ukwenzela ukuthi umhlaba ubone ukuthi abantu beZimbabwe bangasizakala kanjani.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesizwe indaba eziphuma lamhlanje. Iphephandaba lanamhla eleThe Herald lithi lilengwalo eziveza ukuthi amalunga edale lephalamende awekomiti yeMines and Energy ayidinga ukufunjathiswa imali efika i-400,000. Womunye usomabhizimusi umnumzana Rose Kotat wenkampani ye-JRG Contracting Private Limited wayefuna ukwemba amalahle ewange Colliery ngenyanga kunyanga ezintathu ezedluleyo. Umnumzana Kotat ubikwa watshela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati lesiphathamandla samapholisa umnumzana Godwin Matanga. Ngalokhu umgcini sihlalo wale ikomiti umnumzana Themba Mliswa labanye bakhe abane. Umnumzana Mliswa ulandule lokhu kuntatheli izindaba zeHerald. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi abahlali bakobulawayo babhekane lenkinga yokuswelakala kwamanzi kulandela isinqumo sikamanisipala waleli dolobho esokuthi amanye amalokitshi aza kweqisa ukuthola amanzi okwamalanga amabili kusalungiswa okuhluphayo edamu le-Umzingwane. Ikhansili ibeqalise yathi baza kweqisa okwelanga elilodwa lengxenye yalo kuphela i-36 hours, yasiguqula lesi isinqumo yathi sokuyi-48 hours. lokhu kwenzakala lanxa amadamu ayisithupha leli dolobho ibikwa elamanzi eneleyo akusilinganiso esingamathumi ayisithupha ekhulwini 60%. Okokugcina, iphephandaba le-The Chronicle libika ukuthi amalungiselelo ombukiso we-trade fair kobulawayo ayaqhubeka njalo amankampani amaningi asethengile izitanda zokubukisa amabhizimusi awo kusukela mhla ka-23 kusiya ku-27 ngenyanga kamabasa lonyaka. Wasaphethe isikhundla sesiphathamandla se-ZITF umnumzana Nicholas Ndebele uthi umbukiso lo uza ngesikhathi eleZimbabwe lidinga ubudlelwano obuhle lamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise umnotho welizwe. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abaziza ngokuthi Kaunda, Masuku, Prince Dube, Msipha, lowesifazana ongazilethanga ngegama abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011202465-0318 ukuze siyifunde sikhonapha emsakazweni.
Lingabe lithone njani mphakazi? Ngiyalibingelela. Ngiyalibingelela kakhulu ngokhawunta lapha eBotswana Banda. Nxa ngabe ngempela ngempela uMnangagwa is not involved in this thing, in this violence, kumbe nxa ngabe befuna ukuyimisa, into yokuqala ulimele abize abantu apologize. Khangena manje waphenduka masinya lapho ayesiya khona esithi uzolungisa. Kuyenzeni? Ukulungisa kwakuqala bekuyi apology elizweni, entweni eyenzakalayo ofuthi kakaza kwenza. Abantu beMandebeleni labantu abanye abamashoni ngoba labo baselwa ngabantu ababekufuna babekwazi ukuthi hayi phela lo ngumbulali owasibulalela abazali owasibulalela, bamzame kakhulu abantu bathi hayi siyezwa njalo sikwazi umhlophe ukuthi ungubani wena, nje kuphela esikufunayo ikuvuma izono zakho ukuze siqhubeke nawe, sifuna nje uxolisa kwakho, usuxolisela lo mfowenu lwana olekhandela omileyo umagogoro. Kasangakwenze lokhu namanje, lokhu kusehluka lokuthi axolise. Nayenye into emangalisayo, nxa kuyukuthi ngempela ngempela amasotsha la abulala abantu kasuka wakhe, mina into emangalisayo ukuthi angaze ngibone i-dissident le-operator public lisaziwa ukuthi liya-operator lilaphana. Ibutho elibese lipho kuhlala nje likhala ngapha lithi hayi kayisibo bethu ngama-dissident, bona bekwazi ukuthi basendaweni ethile ba-operator kathesi manje laphana babulala abantu.
Into eyenzakalayo kwaba kulihlazo kakhulu ukuthi vele ngeke sikuchasise kahle kahle ukuthi ilizwe labantu abafunde njengathi. Kubonakala into enje isenzakale, sisuka simangale kakhulu. And njalo ngathi ngilibhekisele minye imfanekiso engibona fazi belidlengule, into ebuhlungu kakhulu. Sesiswele ukuthi nje singaphila kanjani.
Lokho kwenziwa ngamasotha ayishaya abantu kubi sibili, ngoba nami nginje ngiyabona ukuthi abantu bakithi sesisebehlalele evalweni besesaba, sokungathi iminyaka yama-75, 79, 78, 80s abantu behlalele evalweni besesaba kungakatholakali inkululeko. Manje sokubonakala mgceki ukuthi hayi inkululeko asikayitholi, ngoba nanku sesihlala sesesaba njalo uma utshaya lisotsha lipoyisa kunzima, ngoba kula lapho uzabika khona uma usushaya yiba bomthetho uzoyavikela bani. So hayi le mpilo asebesiphilisa yona abantu hayi ibuhlungu njalo izususizi, kuyabonakala ukuthi hayi inkululeko ayikatholakali kwelakithi.
Oh ya yeah. Hey, sase sadubeka bakithi. Mnangako, indaba usithwalisa nzima, so asisakwazi ukuthi senzeni thina. Sithwele nzima ngamakhiwa ngapha, asitshaya masithi siyaphenduka ekhaya khona ngapho, sizaphenduka njani eZimbabwe kuthi? Aya baba, zama ukulungisa ilizwe lakho, zama ukuphenduka emuva manje. Kathi indaba ngawo sicabangela usizweli, sithwale nzima ngamakhiwa, sithwale nzima kithi, kathi ukuhamba njani la? Sithwele nzima, zama ukuthi siza mani baba, sizele ubuhlungu manje. Singabantu abakusiza kuvotela njani sina sithwala nzima sesihlukumile, singakwazi ukuthi senze njani? Azama ukusinceda bakithi, sathwala nzima e-South Africa. Hey
ya, mina ngokubona kwami lokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi amasotsha ahluphe abantu, abanye bebabulala, abanye bebanjani, abanye bebadlangula, especially omama. Lokhu mina ngibona nxa ngikuqathanisa le kukura hundi eyenzakala ngesikhathi esedlulileyo, ukuthi lapha sokudingakala inkokheli elesibindi, ngoba into engalamulela abantu yikuthi bazilwele ngayo imbhobho. Ngoba nxa kungela mbhobho, wena udutshulwa lisotsha elilombhobho, uretshelwe umfazi, kuretshwe abazali abasizalayo sikhangele, lokho kulusizi. Thina besicela inkokheli ezilesibindi ukuze sithole lathi izikhali zokuzilwela, ngoba iZimbabwe ikhanya ngathi umbhobho yiwo osokunqatshwa ngawo, ukuthi bona sebezitshela ukuthi khona ezilong bona bethwele umbhobho bazayenziwani. Mina kangiboni ukuthi iZimbabwe leyi ingadubula isizwe sonke lesi esikhalayo nxa singawuhlokoma sithi sesizilwela. But lapha sisaba njengomthetho kuphela ukuthi sizwe ukuthi khona abantu bona abangomakhelwane kusukela kusadakhi u-OAU, ukuthi bona imbono yabo bathini lama-opposition parties abanye abantu. Kodwa esesikukhangela vele sibonanga sathi uhulumende weZimbabwe uyisiqholo, eyisiqholo enjalo umuntu ofanele ukubonelwa iplani.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abazibiza ngokuthi Kaunda, Masuku, Prince Dube, Msipha lowesifazana ongazibethanga ngegama, abasithumele imbiko yabo ngeWhatsapp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze izwakale khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba. Umongameli Donald Trump uthi elemelika lizazikhethela ukuthi lingathumela ibutho eVenezuela kumbe hayi, ngesikhathi ilizwe lakhe lamanye lizama ukukhupha umongameli Nicolas Maduro embusweni, lisekele umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe. Umnumzana Trump uthi wenqaba ukuhlangana lomnumzana Maduro lapho emnxusa ngoba elemelika lisola indlela angena ngayo embusweni, laphatha ngayo abantu. Kutshone abantu abangamachumi amabili lasiyangalombili emkhumbini obuthwele izizalwane zeHaiti ezifuna ukudinga ubuphepheli kwelemelika ngemva kokuba ucwile esihlengeni se-Abaco eBahamas. Uhulumende wemelika usexwayise abantu ukuthi bengafaki impilo zabo engozini bedinga ubuphepheli. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulamalunga ebandla lakhe ahlukuluzwa ngamalunga ebutho kulandela ukutshengisela kwabantu ngenyanga edluleyo, njalo bakhuthaza abanye ukuthi bebike izehlakalo ezinje emapholiseni labalwela lakubalwela amalungelo oluntu.
Siyabonga silo ndoda ongusekretari wakobulawayo province uHenry Dube onguye owatshaywayo kanti njalo wadutshulwa, ngitsho njalo ngoba walimala kakhulu ekhanda lapha, wawopha kakhulu. Kodwa engingakutsho ukuthi senelisa ukuthi lanxa umumo wawungavumi amasotsha ezimbili izimoto zingahambi, senelisa ukuthi simtholele i-private hospital, samtholele i-ambulance eyakwanisa ukuthi imhambise esibhedlela ayekwalashwa. Ngikhuluma nje hayi, usengumuntu ophilileyo, usengumuntu ophephileyo.
Manje ubufakazi bukhona yini obokuthi abantu laba batshaywa njani, kwakusemthethweni kumbe ukuthi bona balacala?
Ubufakazi ukuthi abantu laba batshaywa kungekho emthethweni silabo, loba nje uhulumente weZimbabwe njengoba ehlala engumuntu ophethe izinto sikubonile emavikini adlulileyo sebesala bethi bona hhayi asomasotsha ayihamba etshaya abantu lamapholisa ngabantu ababejontsha ama-uniform. Kodwa bese simangala ukuthi shiwashiwa lingamangangakanani wala angaqanjwa nguhulumende, ngomasotsha sasowabona ayegcwele amalokithi wonke bebhoda ngezimoto zabo zizana amaphuma la mapolisa siwabona bengenela abantu bebatshaya ezindlini. Sikhuluma nje ithimba lethu belibhoda eminye lempophoma libhodela bonke labo ababetshayiwe libabona ezabelweni zabo, ngoba abanye bebesesabala khona ukuthi beyezibhedlela. Besiyabakhuthaza ukuthi benanzelele ukuthi hayi kuqakatheki ukuthi beyezibhedlela, lalobu uhulumende vele ngasoze bancede lutho, ngoba kumele kwenziwe ama-report. Kodwa kokusalayo ukuthi hayi abantu bathaywa sibili balimala, bethaywa kakhulu ngabantu abagqoka ama-uniform amapholisa lamasosha.
Abaningi baqathanisa isehlakalo leseground kuyafanana yini isisindo sakhona?
Yinto ezimbili dadewethu ezitshiyene. Iguground akulanto esiyenzakele eZimbabwe ngo-1980 kuzofika namhlanje esingayilinganisa leguground, ngoba kathe singasikhuluma ama-reports athese okufa abantu abangu-12 to 13. Uthole ukuthi kambe i-12 to 13 people abafileyo ingakompewa le more than 20,000 people ababulawayo, abanye banyamalala kanjalo. So esikuthiwe ukuthi abantu bonke abazama ukuthi baqhathanise ijobaleyi le-ground bethi siyahambelana ngabantu engathi mina abalaqiniso emlonyeni yabo, abafuni ukuvuma ukuthi i-ground akukabi lento esiyenzakele kuleli lizwe ezafika lapho. Njalo futhi i-ground kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe ngurhulumente. So ngokunjalo lezinto zombili azinyeke zalinganiswa loba sokuthenda.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, isiphathamandla seMthwakazi Republic Party, sixoxelaye ekobulawayo.
Leli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Yebo ke lamhlanje ke sikhangele ezivela khonapha eMelika. Iqembu leNew England Patriots linqobe eLos Angeles Rams 13-3 kumdlalo weSuper Bowl eAtlanta emdlalweni othakazelelwe liningi lezizalwane zeMelika. Intshantshu yalomdlalo ibinguTom Brady wePatriots kanye loJulian Edelman weqembu elifanayo. Bekulengxabangxo ozakusalungiselelwa lomdlalo, abanye abahlabeleli besala ukuthi bephatheke kuwo becula kuwo ngaba besithi kulenketha bechabi. Iningi labanye abadlali balomdlalo beliguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe i-national anthem, litshengisela ukuthi liyasola indlela elithi kuhlukunyezwa ngayo abantu abansundu kuleli lizwe nxa kuqathaniswa lamangisi. Bathi kulongcindezelo ebantwini abamnyama. Sizaxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika kusasa esilandela lomdlalo, asichasisele ngesiko lawo ngoba asimdlalo nje kulesiko elilandelwayo. Njalo sizwe lengxabangxoza le ebikhona yenketha bechabe ebikhona lonyaka lokunye okuninginingi okuphathelane lawo. Lithiye indlebe. Namhlanje kusigaba sethu sezemculo sihamba lo uzinja ziyamluma umfana ke wecholocho ohlabela ise South Africa, njalo uyaphukanya iphumelela kakhulu emculweni wakhe. Asizweni umculo wakhe othi singamandebele lapho aziqhenya ngomhlobo wakhe, njalo akhuluma la ngembali yamandebele ukuthi avele edabuka ngapi, angapi kathesi, kuhamba njani, njalo lobudlelwano bani lelizwe le South Africa kumbe lamanye amazwe lapho asesabalele bangena khona.
Oh, cholo cholo ayibuya khona la mama hamba nabo abafana lapha obvious umfana kaNdlovu alukhona ukubekezela umfana kaMayezwane madoda yazenzela thina la
yebo ke uzintsha siyamluma ijaha lecholocho uthi yena singamaNdebele khanya uyaziqhenya mpela ngokuba liNdebele. Yebo ke siyabonga labo abasixhasa kukhasi lethu leFacebook. Sibona usekanokhoza uthi sisonke uJason Mdengesimo Malunga Sogwala unqabeni Nyanda eMkhonto Khumalo. Useya nokhoza uDumezweni Ncube uthi umfana wakithi siyabonga mxolisi izinja ye umxolisi yilo ke ibizo lakhe njalo uthi umadabudabu umlongiso mavusa wongiseka nokhoza lana. Hayi siyabonga kakhulu kusixhasa olivalelisayo ngosithandekile mhlangano sithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.